Makula vila wakilanganiswe zbarisala Federation of International Football Association FIFA, Confederation of African Football CAF, kanyele Council of Southern Africa Football Association ZICOSAFA, awele Zimbabwe uzo kuba imihlangano labaphatheke kumdlalo wenguqu kudingwa ukuba kuxazulule ingxabangxoza ekhona emdlalweni lo kulezi nsuku. Ilizwe leZimbabwe limiswe ukuba ingxenye yalezi nhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kumdlalo wenguqu nyakenye. Njalo umlandeli weqembu leHighlanders uBheka Sibanda uthi ulethemba lokuba lesi simo saguquka ngemva kokuxoxisana okuza kwenzakala.
Ngoba umuntu babo bazolungisa izinto ngentombo zezilungi isingadlali i-social that afana bethu kwanza ukuya emazweni asikwanza ukuparticipate out of the country na singabama-champion ngokanti sesiyayile ndingani ngiyathatha
intathe zindaba yezemidlalo uNeshi Mgogwera laye uthi kuhle ukuthi labo abavela kwinhlanganiso lezi ezibona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele baze bazozibonela bodwa ukuthi kanti kuqhubekani emdlalweni wenguqu kweleZimbabwe
bazathola iqiniso elokwenzakalayo kunokuthi bebe besizwa mhlawumbe yilabo abakade bekuzifa ngoba kade bezabatshela khonokho abafunayo bekuzo kodwa nxa besebebe ku-ground so bazabona labo ezinye izinto ezenzakalayo and kuzayenza mhlawumbe bebe le nto ebambekayo.
Umnikazi weqembu le-Ajax Hotspurs elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League uSiphambaniso Dube uthi ulethemba ukuba ukuza kwezivakatshi lezi kuzaxazulula ingxaki ezibhekane lo mdlalo wenguqu elizweni.
I-FIFA angisoze ngitshayinja ngifihle umphini sokusilahlisa ithemba ukuthi bakhangele umdlalo webhola kumbe labo bangabepolitics nje ngoba abantu bebhola bekumele belalele ukuthi isizwe sithini, ama-stakeholders ukuthi bakuzwa njani, bakubona njani, yini ebuhlungu abayizwayo ngokwenzakalayo emdlalweni wakithi wenguqu. Hathi ukuthi bebuye vele bezitela ukuthi thina sifuna ukwenza lokho. Lalela abantu ku-society yabo ukuthi bahlushwa yini, njalo balesifiso sokuthi yini engatshintsha ukwenzela ukuthi kube le ngqubela phambili. So siyathemba iFIFA izaziletha phansi ingasiphakamisa ukuthi yona umdlalo wenguqu ayilaleli muntu, iyazilalela yona, yenze yona ekucabangayo.
Wayengumdlali wenguqu uDaniel Bingadadi uthi ukhangelele ukuba ngemva kokuxoxisana kukhona lokhu isimo somdlalo wenguqu elizweni sizalunga kube lengqubela phambili.
Siyakhangela ukuthi iZimbabwe ibhani iliftwe so that there is the unity among soccer people and the leaders, not to be greedy. Because it is abantu ba greedy lo kafuni kuphuma emgudleni lo kafuni bonke they want to be there.
Amaqula lawo aqhuba ingxoxo labo bonke abaphatheke kumdlalo wenguqu elizweni ukuze kuxazulule udaba lokuba eZimbabwe liphenduke lalo liphatheke kumncintiswano weqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso lezi. Ilizwe leZimbabwe limise ukuba lilunga leFIFA nyakenye ngemva kokuba inhlanganiso yeSport and Recreation Commission imise umsebenzi inkokheli yeZifa ekhokhelwa nguFilton Kamambo. Ngo-2021 abe-SRC bebesethisa inkokheli yeZifa umlando okungaqhubi kuhle inhlelo zomdlalo wenguqu elizweni, njalo lokhu kugoqela ukungaphathi kuhle imali kanye lokuhlukunyezwa kwabonompembe besifazane. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.